njenge bandla leMD sirkhokhela ngobaba advocate Jamisa simadolo nzima ngoba ukomrade Stembile Mlotshwa uwe ngomunye wethu obesebenza gadalala ukuthi sifeze lolu daba lokuzikhipha abantwana lesezibaphi ezigqilini. Njalo kubuhlungu kakhulu ngoba ngofebruwari kade sipitshiye ngobama uTsvangirai akusuku satshana nangu naye uSeneta Mlotshwa sehambile. Amagama yiyo esingelawo ngaphandle kokuthi hamba kuhle qhabeni lethu indlela yethu sokhe.
Ungamchaza njengomuntu obenjani uMamlotshwa? Siyazi livela kude lizabalaza lonke lilwela umbuso okhululekileyo eZimbabwe.
Kakhulu bengumuntu obesithi angacabanga ulutho njalo akholisiseke ukuthi le nto ayicabangileyo ayicubungule. Hayi, wawungamtshintshi. Ungazi umthethiso okunganani, wawungamtshintshi nxa ezithembi ukuthi lokho into engihamba ngakho. Wayengumuntu ohlale bobotheka nje, abakhona nje kubobotheka kuphela. Namhlanje angisakwazi ukuthi ozabe sesibobothekela inqubani. Yena okwakhe ukubobotheka kwangosuku kokucabangela, kwakusembilini yakhe.
Uza kuthi lilahlekelwe okunganani njengebandla njalo imuli yeMathebeleland South abeyimela njengosenetha ephalamende layo ilahlekelwe okunganani?
Angikholwa kula magama angakuchasisa ukuthi silahlekelwe okunganani ngoba into ekhona lapha ukuthi lokucabanga nje ukuthi kasekho kuyadida ingqondo and ulahlekelwa kwethu yikuthi iMath South kayisozi beyimath South ingavela onabuthembile Mlotshwa.